Ya, sinohlelo lwethu lokuthi abadala abadala abe national executive la ku standing committee bevakatshele inkokheli zisemaphandleni ikakhulu kuma provinces, so zahlangana ama provincial councils just ukuba tshela nje is part of communication strategy ukuthi nje bazi ukuthi ibandla siyangaphi, sikhangela ama-election kuyini okwenzakalayo ku-constitution, becasisele njalo ukuthi hamba njani sisiya nje ekhethini oluzayo, indlela ezizakhampeyina ngayo, ama-programs akuphathi ye-DMDC, silo hlelo lokuvuselela umkhonomi wethu olwejuice esanda kulwe kuluvula nje ukuthi abantu bebone ukuthi sihamba siya ngathi ngikundaba zomkhonomi sisiya kumayelekhi, nokuthi ilizwe sizalilungisa njani. Izinto akhuluma ngazo kakhulu umongameli wethu labanye baka bahamba bebhoda.
Ngezinye indlela singathi sekuyikuqalisa yini umkhankaso wokudinga usekelo phambilini kokhetho olungaba khona ngomnyaka ozayo?
Asingeke sathi nje sesiqalisile umkhankaso nje, kodwa luhlelo nje singathi nje belufanele lube khona, ngoba vele kwakuvele kuhleli ukuthi kufanele siphume siyemaphandleni ngesikhathi esithize, so isikhathi lesi sifile sokuthi singene sibone abantu bakithi, sibaqinisa nje sibachasele okwenzakala kuhulumende lakwenzakala ephathini. So ngezinye indlela ye singathi sesiqalisile, kodwa asikaqalisi ngoba luhlelo esilwenzayo vele sihlala lusenziwa.
Ngemva kwehlelo lona lolu kuyini okuzenzakala?
Now sikhangelela ukuthi umongameli yena engahlangana nenkokheli zema ephandleni eziqintini ezinjengama-provinces, bona abasemaprovinces kufanele behle bengene kuma-districts beqasisele abantu ukuthi umongameli ne-national executive ithe ibuyile e-province ikhulume ngani, kuyini obekumgqoki kade kukhulunywa ngabo ku-province, benza ama-report backs betshela abantu ukuthi kuyini okwenzakala ephathini.